ngisolezi yalutayo engena embotweni kazifezekanga ikanti-ke khonokho esithi uzakulungisa kube ngcono sikubona kusiba wena. Akulanto ebambekayo asenzile mna ngigagwala okhe wangigenayo yikhuphu ka-November 2017.
Nasi indaba babachuma kuthiwa akulalutho olubambekayo solwenziwe ngumongameli Mnangagwa.
Lokho kusho nje ngumuntu ongavele ukuvuma iqiniso kumbe umuntu olobona. Yilengi zinto esizenziwe ngembala kokungena kukababa uMnangagwa embusweni. Siyakwazi ukuthi hambile exhotheni ngo-2018 ixhotha belo-free and fair olancono nalazo lancona yi-America nabanye. Sisuka lapho sibonile ama-infrastructural development okuhlale imigwaqo. Sikugcina le damu elikhulu elangapha kithi emadlebeleni igamu likaZwayishangane. Lelo damu lizanceda kakhulu uBulawayo ukubana abe namanzi okungenza ukubana ama-industry akwanisa ukusebenza. Ngisho ngoba akasebenzi ukuthi xa kungenamanzi ama-industry. So konke lokhu kuthengisela i-focus ne-vision ukaba uMnangagwa engena ukubana hhayi ukubana into le ilunge asiqatheni silungisele i-infrastructural issues zethu imigwaqo yethu ukwenzela abantu abantu bekwanise ukuhamba from point A to point B okuinto eyenzakalayo Zimbabwe yonke nje ephikelele.
Baba Ndlovu uyamuzwa uyakhuluma ubaba uChuma, ungathi kungapi lapho uMnangagwa asilela khona, iziphi izithembiso mhlawumbe ezimqoka asehlulekile ukuzifeza?
Siyamuzwa kaChuma uyakhuluma kodwa singathi uyatha inganekwane nje ukhuluma ke into engenzakaliyo. UMnangagwa wathembisa izinto eziningi. Okokuqala wathembisa ezomnotho zizathuthuka, umnotho eZimbabwe uzathuthuka, uzaqeda i-corruption, uzalungisa konke ongabe kahluphe elizweni. Yebo kambe kukhulunywa ngemigwaqo lezi, inhlelo ezazivele zikhona. Umgwaqo lo osuka ePlumpt usafika eMtare udlule egweru leHarare, uvele umgalo wawuthi ukhona wenziswe ngekhampani e-South Africa. Yena-ke asewenzile ngo yilo osuka ke-Bed Bridge uqonda eHarare, kodwa zinhlelo ezazivele zikhona sezisenzakala. Esingeke simnike ikhredithi ke uMnangagwa sekuthiwafika akwenza yena ngoba zinhlelo vele zazivele zikhona zisebenzeka. I-corruption-ke kayiqedanga, singathi-ke useyipromotile ukuthi phambili. Ilizwe silibona-ke selirana-ke ikhatheli eyodwa ekadagwereyi ukuthi nguyo sekhona kufiweli. Iprize yefuyeli isidura, umgalo wayitshiya iyi-90 ingasodola, isinkho wayitshiya iyi-90 ingasodola. Ubheka thesi izinto zonke lezi sezakhwela, ifuweli-ke isiku-$40. So akulanto nje esingathi thina wayenze bambheka i-economy-ke is nosediving, iyaphansi ukuthi izisebenzi lokhu ezohola ibhondi engathengiyo, amapaspoti abantu kabatholi kaphumi. Kodwa ngesikhathi sikamgabe kwakungcono laye, wayelocuku laye, kwakule corruption. Kodwa-ke sesemuthi esimkhulumpeka-ke lalowo owayengukondakta wakhe kubhasi yakhe bedrayiva. Ukondakta-ke ukhanya uwesi kazange afunde okuhle azasale kulungisa kumgalo, ukhanya wabukhonda nje ocuku kuphela. Abantu bayabotshwa, ilungelo loluntu kalikho elizibeni. Ngesikhathi sikamgalo kwakungasayenzakala sekuwenzakala ukuthi amandla aphikisayo bathi besiyayenza imihlangano, bathola amarodoku, batshaywe ngamapholisa, baboshwe. Sikubona-ke sokwenzakala-ke ngesikhathi sikaMnangagwa. Uchangisa utshaywe emasingo, utshaywe emtare, izolo emadebele nosenkaya, ugijisiwe njalo. Kambe yilo ilungelo loluntu na ekhuluma ngalo ukuthi usezalileta njengobe sigena-ke ukusetshenziswa kwe-Afrika.
Baba Chuma, uyamuzwa uNdlovu lapha uthi uMnangagwa mubi ukwedlula umgabe, la kundaba zamalungelo lapha uthi ayephula amalungelo labojamisa bayaliswa ukwenza imihlangano.
Mina ngizalwa intombi yakoNdlovu. Ngakho-ke uNdlovu lo inkomala yabethi ngubani mami usukeli. Ngiyesaba ukuthi angafike endlini yokuthi ukuthi emsakazweni umali ubuqamba amanga. So ngingena ngithi umali uyaphosisa. Into ekhulunywa ngubani bami lapha yinto le ekhuluma ngokuhluphekana, njalo yinto yokukhulu ngabantu abasebenzisini njengeqhathi yabo. Oda njonga nyishilo ithunde likhona kumuntu ofuna ukuvula amehlo azibonele kuba nathi ngabiphela na siyakwazi ukuthi sishuka embusweni ode uthonisa ilizwe mo ngoba umbuso kaBaba uMgabe wamlungiselele kodwa wawubusho kanesuki umbuso wamathophini ukuthi uMgabe angayifike abantu bamgcwelela phana ngemiradi abantu bethu sifuna ukubona noma kungelabani loMgabe enibonani kodwa bethu ukushuthula manje imali akona izavela na ngisho ufaka ilizwe ezigcwele ezikulu ngiyasibula kulo munyaka futhi asingathi bona abantu bethu bezinzima kukhulu nzima lapha kumarenti lapha namanzi emakhansini ngabe kuyadura umgaba kuwa lichithani izikolo zonke ziya khona fana oseza khona kwana usufaka amakhanseli ezikoledini ezinzima ukuthi becile besehlule ukusebenza kuhle so asuke umbuso oright onjalo umbuso ofuna uyichaza abantu namandla kube ngento engekho manje lo kathi ekhulayo usebenza ngendlela eqondileyo ukubona izinto aziningi yikho konoko umuntu ngempilo yikho khona ngoba ukuthi una olungiselele ngapha uyaqhubula imasalisini kodwa olusho ukuthi umuntu uyalisa futhi ayinto zonke akungeke wayihlobelela kwambi yikho okuthi ngiforce economy ezagcina isithuba sengakho khona kwefike khona namhlanje so lowo esilayo usebenza ama-correctives measures yikho wathi abantu bathi kuzaba buhlungu nokuqalelisa kuyaqalisa kodwa sisiya ngokuya kuzalunga ngoba vele kuthani no pain no gain so xa sicalunga laphana kuyabe kubuhlungu lapha nalaphana kodwa kubuhlungu ngendlela yokuthi yona kusasa siyalesi halani lashongeze sikholisa sokulungiwe into yonke ihamba ngendlela eyiyo nxa isinyeti kumele ibe i-dollar something hayi i-dollar something ungachazi abantu kuyona nge-8% kodwa unokuthomisa ilizwe uthomisa i-economy so kuqakathekile ukubana izinto azibe ngendlela kumele kube yizo ngayo hayi ukufuna ukuchaza abantu ngamanga rento ngekho so mina ngithi lowo esikaye kathethi ngumuntu okhelelewe ngoba ngumuntu osenzela izinto ezikrete kunoba kumele into eningaphi le mali yethu iningaphi rethi alekele ukubhiza sombeto ne-true perspective mhlobo o-ground eyiyona uyena ngwayo hashi owuvalanga amehlo ubaba umuntu uhambisa ngendlela eqondileyo izaba buhlungiwe eqonseni njalo wasi-declare for that wade wasitela ebaqalisa nto hayi bangithi ngephangigcine ngoba uzaba buhlungu la izakuda ezithukuthini zethu njengoba ibhayibheli lavele ngasho ukubana uzakuda ezithukuthini wena muntu so yikho kona okusenzakalayo so umuntu okhethise anokona nawo kungathi kona akulato obenzakala kwesikoloni khangela kabe ngihamba ema-supermarket wonke lapha ezimbabwe uzabona ukuthi wena over 50% of ama-products aphakathi ema-supermarket asenama-products alungiswa konapha ezimbabwe okuyinto engasayiqala ukubona kudala leyo wawusuma ungena vele ito just like ungena e-supermarket ese-south africa kumbe ebotswana kodwa kathesi esikuthola ama-products awalapha yela kithi alungiswa ngabantu nabalapha kithi okutshengise kona employment zingicreated mhlawumbe kuthi nakuvulela mhlawumbe ye kancane kancane vele hanti nxamntwana njalo uyakhaza engakagijulukeni kodwa kuyakhandikela siya ngabo yiyo ama-positive omuke abantu ngabe kuyakukhangela kunoku bekubone ukuthi yona umbusho kababa umnangagwa esiwuvula lize nabize nezinto ubana zihambe
hayi isikhathi sesesidliwe ngomangoye ubaba Ndlovu phose lokugcina ngamafitshane
hayi baqinisile abadala ukuthi umfundisi kazizali uba uthuma ngazi uba uthuma siniya umuntu omdala umfundisi dayilo yenjani ifundisa iqiniso umntwana nxa emncane kuthiwa hayi uyathembisa uzakhula kuyabe kuthiwe selezinyanga umnyaka owodwa mbembili emthatha komntwana leminyaka eminingi kangaka lokhu kuthiwa hayi uzakhula kodwa lokhu sesile kukuphasa hayi uyabe sengumatholwane abesengasenguyemntwana mna ngigagwa kudala sathenjiswe ukuthi hayi kuzalunga kubuhlungu ekuqaleni isingaki ayikhulu mna ngakho iminyaka emine akulalutho oluphumayo so njengokuba ke ithimu iyi-5 years kutho ukuthi-ke i-5 years leza phela kungelanto ayenzileyo yikho-ke hhayi akulanto abasithembisa yona siyabazi njalo kathuma ubalekile ilungelo loluntu kakhulumanga ngalo ukhuluma ngama-sanctions kanti ama-sanctions amakhulu esiwabonayo ngilawo izanu p f ethetha abantwana bezimbabwe bangabe lelungelo lokukhuluma abafuna ukukukhuluma i-economy ingavulwa ivalwe yonke kube ngekatagiriyi angene kufuel angene kumanufacturing angene kwezezibhedlela aphinde angene njalo lekulimeni intwasa leyi ngiyoyikhokhelayo konke nje ngutagiriyi azange sikubone ke isikhathi esadlulayo lanxambusolo zasusola lo hhayi uhesi-ke akulalapha-ke othisa khona
akuyiphethe ngamafitshane babachuma
malume umalume yindlela engamthika ebantwini bonke wabo bezange sepha okusalayo umuntu ungazivulela behlathi abone kuyakhanjwa kuyasetshenzwa brick by brick stone upon stone siyakha izibabule kuzadunga kuphela omalume labo bazogcina sebeshwelelona bekezibele kube khuluma ndigcina sekugubile utrela asihambeni sibone madoda.